VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kumabasa 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabathathu abadabuka kobulawayo asebetholakale legcikwane le coronavirus. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu imangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba phezu kodaba lokunganakekeli abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Singazi kumbe abazawina, kodwa njengokubona kwakho kwami mina uhulumende lowo uvele yikoti uyurefuri yiplayer, so akusebenzi.
Ibandla le-MDC kobulawayo likhuthaza uZulu ukuthi alandele izibopho zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Bona laba asebethwe babhubhe ngendaba ye-coronavirus, ungathi uyahlolisisa zananzelela ukuthi ngabantu abasuke bafika ezindaweni lapho abangathatha khona umkhuhlane.
Umongameli Donald Trump wele Melika uthi ngolwesihlanu uzethula isinqumo sokuba ilizwe livulwe kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abesifazane abathathu abakobulawayo abatholakale belegcikwane le-coronavirus. Kumbiko wethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo, kulowesifazane olominyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lane 34. Lo ngumuntu ongakaze aphume elizweni. Owesibili uleminyaka engamachumi amahlanu lambili i-52. Loge ucatshangelwa ukuthi engaba wathelelwa ngomunye owabhubha ngeviki edluleyo. Owesithathu uleminyaka eyisikhombisa last year kalolunye i-79. Lo yena wayehlala ndawonye lalowo owabhubhayo ngeviki edluleyo. Sebelisithumi lasikhombisa i-17 asebetholakale legcikwane le-coronavirus elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe, Lawyers for Human Rights, ithi isimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe emthethwandaba icela ukuthi babanjwe ngamandla ukuze baphathise abantu abaswelayo ngokudla lezinye indingeko zempilo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa yesifo se-coronavirus. Inhlanganiso le ikhweze lolu daba emthethwandaba imele umamangala ababili ababalisa umeli weHarare North edalele parliamente olilunga le-MDC umnumzana Rusty Markham kanye lomqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo. Umamangala bafuna uhulumende adingele abaswelayo ukudla njalo abaphathise ngemali. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena umemezele ngenyanga edluleyo ukuthi uhulumende uzaphathisa izimuli eziyisigidi ngemali kuqala nje kulinyanga ngoba ekunanzelela ukuthi ukuvalwa kwelizwe sokulethele abantu abanengi ubunzima. Asenelisanga ukuzwa kuhulumende ukuthi solwaqala na lolu hlelo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe nomeli weSouthern edalele parliamente umnumzana Peter Moyo ongwebandla le-MDC.
Uyabona nxa engurhulumende owabantu olozwelo labantu ufuze engahanjiswa emthethwandaba. Kufuze nabe kwazi yedwa nje ukuthi khona abantu njengoba sike phakathi kodubo olungaka. Shua abanengi kabasebenzi bayaziyenzela imisebenzi wabo yempare, abanye batshona ezitridini bethengisa ama-justers and so forth. So yikho uhulumende yinto yilungelo labantu lelo lokuthi khona bathole ukudla. Yi-responsibility kahulumende uphi la uphi ukuthi khona anike abantu ukudla. So mbona nxa kuyukuthi khona yena imithethwandaba le eyikhona singazi kumbe bazawina, kodwa njengokubona kwakho kwami mina uhulumende lowo uvele yikoti uyu referee yi player so akusebenzi ngaphandle nje bezama ukuthi kona baphongwenza labo yebo hayi kungayenzakala
uhulumende ngenyanga edluleyo moyo uthe yena uzaphathisa abantu abafika 1 million abaswelayo ngemali ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe wathi njalo abe social welfare yibo abazahamba phambili bedinga labo abaswelayo ngokwazi kwakho alukaqalisi yini lolu hlelo
mina ku constituency yami sike saba lomhlangano labantu abe welfare lapha so besithi kona sibhala abantu amabizo siya salet kwinkora sizahambisa kusasa Asazi ukuthi kona kuyazalwa nkomoni ngoba vele sesidubeke ngento zamanga siphonga ubhala nje kwenza ukuthi kona abantu engathi kona ama MPs ethu bayasiyekelela hayi asibayekeleli siyaenza khonoko abebethe kona sikuyenze kusasa ngiyahambisa amabizo lawo ku welfare bese ngihambisa la ku ministry u provincial minister wonke kona ngale ngiyahambisa
Ungathi banengi kanganani ku constituency yakho Southerton abadinga ukuphathiswa ngemali ukudla lokunye okuchiyeneyo
Abantu abafuna usizo ku constituency yami banengi okunye okumangalisayo almost 80% yabantu ngoba abantu bayaphila ngokuzisebenzela abantu abahamba sibili uformal sector sibili balutshwane njengoba likwazi ukuthola ama-industry lapha eZimbabwe akula lutho akula ngisho abantu bayazenzela imisebenzi yikho-ke baningi abantu abanye bayagula kathesi ngike ngayobona abanye abagulayo lapha empare ukuthi khona bahlolo ukuthi khona ayisiyo covid yini yikho sithole ukuthi khona hhayi ayisiyo so yabona ukuthi khona abantu libonabo ngabantu abangasebenziyo bayabefuna usizo so banenge kakhulu mnumzana abantu abafuna usizo
umnumzana Peter Moyo ummeli weSouthertown edalela eParliamente engowebandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare kunjalo nje sokusetshelwa ukuthi kungaba kulabantu abalegcikwane leCoronavirus abanenge kakhulu kobulawayo ibandla leMDC lithi uzulu waleli dolobho kumele alimuke ngoba igcikwane leli likhanya mpela liyasabalala kuleli dolobho sixoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa
sikhuthaza abantu ukuthi bahlale ezindlini njalo bengahambi ezindaweni phela ungananzelela umkhuhlane lo umkhuhlane lwana umemetheka kancane ukuthi abantu bahamba ezindaweni eziningi ngananzelela ukuthi bona laba asebethwe babhubhe indaba ye coronavirus ungathi uyahlolisisa zananzelela ukuthi ngabantu abasuke bafike ezindaweni lapho abangathatha khona umkhuhlane so sikhuthaza abantu ukuthi behlale ezindlini bengahambi ezindaweni sikhuthaza abantu njalo ukuthi beqathekise impilo impilo iqathekile bakithi ngalesi sikhathi into enhle izokuthi Sesike sabona umzekeliso kwamanye amazwe wakathesi eMelika, e-Italy, kwele China, umkhuhlane lo usubulele ubulela abantu abaningi ngenxa yokuthi abantu bebengalandeli lokho abatshelwa ngodokotela. So sikhuthaza abantu bakithi ukuthi qathekisani izimpilo. Ukuthandaza lakho kuqathekile uthandaza kumdali kuThixo ukuthi asisize ngalesi sikhathi. Ngoba umkhuhlane omemetheka ngale ndlela azake siwubone sukela isikhathi sizalwa thina azake siwubone kuyabe kuhle ukuthi abantu bezibike enkosini bethandaze bethandazele impilo ukuthi asisize umdali enye into ebesikhuthaza abantu ngiyokuthi lapho abayenelisa khona abantu bencedane sibili bezama ukuthi bancedane into enjengokudla kuyahlupha into enjengokuthi isihlobo sakho sishotelwa imali eyokuthenga ukudla yinto phela eyenza ukuthi abantu baphume endlini bedinga ukudla
umbuzo wami wesibili ungasitshela ukuthi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe kuyini elikukhuthaza amalunga ebandla leni?
Ibandla le MDC selikhuthaze abameli beParliament ukuthi bencedise lapha abakwanisa khona, ngoba phela yizo inkokheli ezakhethwa abantu. Bancedise lapha abakwanisa khona ukuthi sifo lesi eseCOVID-19. So lizananzelela ukuthi la mapolisa kasamisi ama MP ethu kuma roadblock, ama MP ethu asebenza le council. Kodwa phela enyinto esuke yaba khona ludubo lwamanzi. Into esuke yayenzakala ukuthi ama councillor lama MP asebhale incwadi ku minister uPerenshiri obona ngezamanzi. Babhala futhi ku July Moyo owe local government ukuthi ancedise ngendaba yamanzi, ngoba phela ukuthi umkhuhlane lo siwuvikele kuyabe kufunakala amanzi. Njengoba izakhamizi zibonile ivike phelileyo bekuthelwa amanzi alemithi edolobheni ukwenzela ukuthi indawo yethu ihlale ihlanzekile.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi unkosikazi Odetha Mpofu ogamule umkakhe uThembani Mpofu ngehloka wambulala ngesonto utshele umphephandaba Izolo ukuthi wenze lesi sihluku ngoba umkakhe engalamulanga lapho ephoqana labantu bakhe. U-Odetha ubika etshele umthethwandaba ukuthi umkake wamthiya yanyiswa ngabantu bakhe, yikho emgamulile. Umthethwandaba uthe kuzamele ayehlolwa ngabodokotela bengqondo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lithi kulezethekeleli ezimbili esivela kwele France lesivela kwele Germany ezivotshiweyo edolobheni le Victoria Falls ngokuyabona impophoma ze Victoria Falls zona zivaliwe njengendawo zonke zelizwe. Ababili laba bahlawuliswe imali ngamadola angamakhulu amathathu ngamunye, $300 bakhululwa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi abahle beStudio 7 okhulumayo ngohloniphani wakomoya sendaweni yaseNtebe ngokuzalwa. Kodwa kwamanje ngilapha eJohannesburg eSantini. Hey, into nje kuphela esihlukumezayo indaba yale corona nje ebonakala izama ukuthi iyande ngamandla. Esidala ukuthi siphile ngokungakhululekile njalo kusenza ukuthi siphile sevalelekile, okuyinto ehlukumeza kakhulu ngoba ukuhlala one ndawo kungasonto elula kanjalo nje. So ayi, into yakhona iya affecta kakhulu impela. Ungadlala konke amakhadi labo draft nakho konke, kodwa kusalayo hey, kuyahlukumeza umoya nomphefumulo mani ukuhlala uvalelekile unganyakazi. Ngiyabonga laphana, ngiyabulisa kibo bonke.
Hey, sanibonani Studio 7, igama lami uSibusiso Machazi. Ngisacela nami uphosele yami audio uSibusiso. Yebo, emalangeni ngeke ngathumela iaudio iyadlala umsakazweni, kodwa ke ngokudlalwa kwayo ungijabulisile. Bengicabanga ukuthi ngizayithola impendulo. So kuze kumanje angakatholi impendulo ngendaba engike ngayiphatha ephathelane nodaba lokuthi ubaba uMoyo uJonathan, ubaba uMoses Mzila Ndlovu, ubaba uShimeni Ncube, ubaba uMoyo uMqondisi, ubaba uPaul Swela, nginenkulumo engiqondanise kibo angitholanga impendulo mhlawumbe kibo noma kini ku studio 7 ababuyanga bazocela inamba zami kini asase kodwa ke sinokukhathazeka thina siyisizwe semandebeleni kumanje kungathi into yangibona isizwe isubuhlungu kakhulu 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 angazi ukuthi ubuhlungu lobu esibuzwayo sekuyikubhubha komhlaba osekuyikubhubha kwesizwe samandebele asazi sithe lamakhehla thina singabantu basemathebheleleni siyinzalo yakwamthwakazi siyawacela siyawanxusa ukuthi lamakhehla ake ekele ukuba ignorance kungabi khona omunye ozitshela ukuthi ubani angeke ngizwe ngayo zwelani isizwe senu nothi ukuthi lina lithi hayi ubani angeke ngizwe ngaye ubani umdala ubani ngifunda ukudlula yena asinandaba nakho lokho thina sifuna nje izinto ziqonde kithi ziqonde esizukulwaneni ngoba manje sibuthwahathwaha sihluphekile siyahlukumezeka yizinto ezifana nalezo please sacela amakhehla nike hlale phansi nihlale phansi kuyaxoxwa ngamafoni niyavula ama-WhatsApp group uma lingakwazi ukusondelelana ngesikhathi then likhulume lokho elikukhulumayo kodwa thina esikucelayo ukuthi madoda sicela lihlangane lenze into eyodwa lezokwazi ukuphumelelisa isizwe sikamthwakazi siye phambili into engicelayo ngithe futhi uma kuyikuthi umakhehla niyayithola inamba yami ngicela oyedwa nje wena ake angifonele mhlawumbe umoya wami ungajabula laloba mhlawumbe ngingafa ngingafa mhlawumbe ngiyitholile impendulo komunye wena ngiyabonga Studio 7
hey, salubonani balaleli be-Studio 7 ngibingelele kanye nabo abasakazi be-Studio 7 ngidayi mina igama nguPrince wakwaNcobo ngiyabonga umsebenzi wenu elithenzela wona lisisakazela kundawana zonke sikwazi ukuzithola kumagagasi wonke lisifinyelela ukuthi silibambe khona mina ikakhulu ngiyangiqondise kule ndaba yase-corona esikhona kulezi nsuku ngiyabonga umsebenzi we-government impela ukuthi ekhipha amaphoyisa ekhipha amasosha ewafake kuzo zonke indawo ukuthi egcine ukuphepha egcine lokuthi abantu behlale ezindlini kodwa ngibe sengibuya futhi ngikhale ngokuthi na laba abantu bakukhishwa kanjalo kukhishwe nalaba abantu abahamba betesta phela abantu kumbe bona bephiwe leyo mithi yokuthi kuhambe betesta abantu i-corona leyo ngoba akusizi ukuthintela abantu ukuthi behlale ezindlini kodwa kungala kutestwa ukutestiwa kutestwa khona abantu njalo akusizi ukuthi khathesi umakhelwana ubulawa yindlala mayekhala sesithi hayi woza ngapho lo mgano wempuphu uzokuthathela abantwana maye sesithi uyabuya usetshaywa kumbe usebotshwa kungala solution yena i-government ezalayo so bengicabanga ukuthi mina lawo masotha kumbe lawo maphoyisa kawanikwe leyo mishina kumbe imithi kumbe imishina yokutesta ayide hambe ibhoda lapho yethusela abantu ephethele imithi yokuthi wozaneni ngapha silicheke leyo corona ukuthi alinayo yini o endaweni ezinjengemamowulu mhlawumbe kuyenza amatende wonke umuntu ongena emowulu ungenwa ngokuchekwa ma kumbe kusemashopini amakhulu lawa kwenza uyitende ngaphandle umuntu ongena eshopu ungenwa ngokuchekwa ngibone ngani yi-solution engcono kulale i-solution yokuchaya abantu abantu belambile angeke uhlale endlini bedwela
salibonani salibonani gama lami usibasina kulawa yemakwekw endala old makwekw hayi mna usehlizini yami dadla wake ngikhumuntu eyi-one ithi i-covid le isithwalise isenzile okunye shuwa shuwa isenzile okunye indlala ezilapha ezindlini shuwa zisamanga uqonda iqiniso lihle azikwazi ukuthi yathi kuseyaphela iviki lalezayo sizabe singaphi iqiniso lihle yebo yebo umkhuhlane ohlileyo sibili nohulumende wathi hhayi bantu uvalela lalezindlini kodwa hhayi ngaba wayezama amacebo phela ukuthi asizamela yesiqala asinike ukuthi sizakudlala shuwa ezindlini lapha kuzafiwa ngendlala yiliqiniso likhona into esenhliziyweni yami yalenzisa ubuhlungu ngoba njeda esiyavuya ekuseni ungakwazi uvele uzakudlani liyatshona ilanga abantu bayakudlani akula akula bubelo yebo yo umkhuhlane siwukhangele silikwamanye amazwe uyabulala okuzwayo lakithi siyenza ukuthi sokunabangu-14 asebebanjiwe kodwa indlala bantu shuwa uhulumende wethu azange asicabangele ubuhlungu lokhu indlala ebantwini la ngoba nxa ungasaphumi ukuthi uye phalaphala phandle uzakudlani abantu beziphila ngokuthi uphume uyekwenza lokhu uthole la ulisento uphenduke uzothenga ukudla labantwana wenze khathesi kuvalele endlini ukubonakala uphandle vele ngumsimbi kuyazabulawa izindlala qiniso lonke
Salibonani balaleli be studio 7 okhulumayo nguPaul Mfaka Masuku phansi etshelo tholambe yakho na komsigana ke yeah hayi bakithi akukho kutheni kulamalanga sesivuka sithone ngazo indaba ze COVID 19 i coronavirus phela nkosi yami ngithanda ukugcizelela kakhulukazi abazali emakhaya ukuthi hayi kuyiqinisela lomkhuhlane uyabulala awudlali coronavirus is here to kill and finish us uma singaziphathanga kahle bakithi asilandeleni imiyalo kahulumeni sihlaleni emakhaya ukuze siphephe ngoba uzaphuma phandle uhlangane nomuntu onayo bese ubuyele ekhaya uyithelela bonke labantu ohlala nabo uma umthelela labantu ohlala nabo naye mayephuma uyothelela omunye i-corona iyabulala bakithi and ubunzima balowo ukuthi i-corona yona ayifani neminye imikhuhlane ngathi ayifani nengculaza ngoba ilokunganini i-corona ithelelana ngokuhlangana ngokuhlangana nje awusabona yebo amkhaya hayi mngani wami nibambane ngezandla or nibambane esibhoraneni yakothoza ithelelana kanjalo i-corona bakithi i-corona is here to kill sihlaleni emakhaya sithobeleni imiyalo kahulumeni sihlaleni sigezile izandla siphephe bakithi sizoba right ehe hayi akukho kutheni okhulumayo ngumasuku ngupaul masuku etholotho le komsigana lapho engizalwa khona ngiyabonga
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sikhangele ezivela kwele Melika umongameli Donald Trump uthi uzethula isinqumo sokuthi ilizwe livulwe na kumbe hathi ngolwesihlanu lokhu kwenzakala inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus lokhu liqansa mihla ngemihla lisiyatshona elayizolo bese kubhubhe abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu 23,000 sixoxile sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni
siyananzelela sibili ukuthi hayi umkhuhlane lo usichayile kakhulu lapha e-America bengikhangela nje inombolo zakhona lapha sesingena ku-22,000 abantu asebesichile yikho ke kuyahlasimulisa umzimba sibili kakhulu mina ngapha lapha engikhona e-Texas kukhona ukuswelakala kwabantu lapha nalaphana kodwa ke kukhanya ngathi umumo wezinto endaweni ezinjengabo Houston lakhona lapha edorobheni lakithi eDallas lapha amaviki wona lama alandelayo engxenye amabili la kuzakhwela sivele sihlalele evalweni sibili enxesiza singalahlekelwa ngabantu ikakhulu ku-group yethu yona le abantu abamnyama i-black Americans abamnyama sibona ngathi kuza kukhwela inombolo zakhona okwakhathesi kusangathi ku-holdile nje kubambile kancane yikho ke siyananzelela siloko sixhoxhoza sihlezi ezindlini siloko sisesaba lokuphuma phandle singena ezingadini sibuyela phakathi yikho esibona ngathi kuzasisiza lokho i-economy.
Umongameli Trump uthi sekuzamele abantu babuyele emsebenzini ilizwe livulwe ubona njani lokhu ikakhulu nxa sikhangele inani labantu ababulawa ligcikwane le-coronavirus elingani lilokhu likhuphuka lisiya phezulu
mina bengathi ngibona ngathi uyaphangisa kakhulu umkhuhlane lo kawukehli mina ngokubona kwami awukayi phansi ungathi ukhona uzakhwela ikakhulu kwamanye amadorobhu wona la anjengabo New Orleans o-Houston o-Dallas ngikhona uzakhwela usiya phezulu ebesikubona lapha bekungathi kuphathelene kakhulu le Eastern Coast, kumbe city le Washington State, kumbe city la lapho kwaqala khona California kusiza ngapha. Kwamanye ama states la angathi ayaphikizela ngoba asithi dina nxa kulabantu lapha eDallas sikukhona boku 2.5 million people abahlala lapha eDallas. Ngikhona kuzakhwela sibili. Mnambona ngathi uyaphangisa kakhulu baba ukuthi athi kakuvulwe kakubuyelwe emsebenzini. Ngibona ngathi bekumele ukuthi ngabe kuke kuqala abantu khona kukwethuka, khona kukwesaba, khona kuhlale kunje kuze kungathi kuyehla i-numbers zabantu abasichiyayo.
Izitolo kuyatholakala yini yonke into oyabuyifuna kumbe kungani kulokusilela lapha lalaphaya?
Hayi, ezitolo abantu ngengaya khona nje umama endumile. Balutshwana abantu asebengene ezitolo khathesi. Akusaphithizeni njengalaphana siqala umkhuhlane sizama ukulungiselela ukuthi siyefihla ukudla sizama ukuthi. Sekukhanya ngathi izinto sezibuyela emashelfini njalo. Indawo embona ngathi kwehle khona kuyabe kusezindaweni ezinje yabo toilet paper labo ma-paper towels ngale lapho ebenithunywe khona kwakhanya hayi kungathi kakula lutho kuphansi. Kwezokudla ngibona ngathi ezinye indawo zakhona azilaluti kakhulu ezilezi ezilamagabha lawo ngama-tins foods and stuff like that. Yikho kungathi kuyahamba kakhulu.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Texas. Ka Foster Tenet. Ngoma ethi yona Black Force isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Kulabesifazane abathathu abadabuka kobulawayo sebetholakale legcikwane le coronavirus.
inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu imangalela uMongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba phezu kodaba lokunganakekeli abaswelayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Silugciba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanga sibambanga lienelisa usilalela ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com.